umcimbi lo wawubizelwe abantu abatsha abasuke emazweni wonke. Into ezazidingidwa ngale kwakukhulunywa ngokubambana kwe-Africa okuthiwa ngolimi lwemzini Pan-Africanism, kwazokhulunywa njalo futhi ngezamabhizinisi abatsha ezobuxhakaxhaka bakulezi nsuku i-technology. Kwakhulunywa ngokuthunjwa kwabantu ngokuthathwa kwabantu besiya kwezindaba ethengiswa okuthiwa i-human trafficking ngolimi lwemzini. Njengoba mina lezi nkondlo ngizenza kakhulu ezokuthi ama-Africa kawabambane, abantu abaningi bangilandela enkundleni zokuxhumana. Ngicabanga ukuthi kulapha ababona khona imisebenzi yami, babona ngingumuntu ofanele ukuthi bangamema laye azohaya inkondlo lapho.
Wona umcimbi ungathi wahamba njani? Ungasitshela nje ngamafithane ukuthi kuyini kahle kahle owakwenzayo wena emcimbini lo?
Emcimbini ngale ngahamba ngizilungisele ukuyahaya inkondlo, ngangiphiwe ithole ukuthi ngizahaya kabili kodwa ngacina sengenekane, okwakhombisa ukuthi abantu bajabula ngenkondlo zami. Ekuseni abantu babefundiswa nje izifundiswa ezihlukeneyo ezikwazi umthetho nayo yonke nje izinto ezikhona ezihlukumeza abantu abatsha e-Africa. Emini abantu babesenza ama-workshop lapho ngaphiwa isikhathi sokufacilitate njalo futhi i-workshop okwakukhulunywa nge-culture le-heritage. Lami ngomunye wayegcizela ngamasiko akithi ukuthi kumele agcine okungakanani lokuthi kuqathe okungakanani ukuthi siwagcine lawo masiko.
Ikhona yini eminye imicimbi efana lawonalo okhangelele ukuya khona eminyakeni le elandelayo kumbe wonalo umnyaka ungakapheli?
Iqiniso lihle msakazi, imicimbi engikhangele ukuya kiyo iminengi. Iminengi njalo bekumele futhi ngihambe kwele Cameroon emalangeni azayo kodwa ngihlilwe yisamba ngoba bekuyimcimbi okuzikhangisa okuthiwa i-business expo kodwa eyifestivali. Minengi imicimbi engikhangele ukuhamba kumnyaka ozayo, minengi kakhulu. Kodwa ke angeke ngiyiqambe bakithi, isiNdebele sithi inja kayikhonkothi iphethe ithambo funa ezinye ziyiphuce. Kodwa ke imicimbi enjalo minengi kakhulu engicabangela ukuthi ngizayihamba kumbe engifisa ukuyihamba.